asithethe lelinyathelo ngenxa yokuthi ukwenza kwakhe kube kudala ukuthi kube ne-disaffection to the party, kulabe kade ba-influencer, abanye sebachiya i-party ngenxa yakhe. But uyabona, okuseleyo kathesi ukuthi simnqose abuye aze appear before the disciplinary committee, simpresente with ama charges, specific charges, sibese simnike i-opportunity yokuthi athi respond.
Cala bani kahle kahle alenzileyo uChimbayira?
Uyabona njengoba ngisitsho Nkomo ukuthi yena kasikahlangani laye, so kulama allegations atshengisa ukuthi kade eyenga abanye abantu ebatshela izinto ezidala ukuthi babe disaffected from the party and causing, bringing the party into disrepute ngokwenza kwakhe khona lokho. So indaba Nkomo, singavumelani wena lami ukuthi ungezwa sekuthiwa usephiwe ama charges akhe, specific charges, bese siqoqa-ke from there.